Soko izikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC.
Siyabonga olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 21 kuNhlolanja 2018 ngontungamili Nkomo endabeni zethu lamhlanje.
Abesikini wena siyazenza kakhulu sinaka amakhosi akho lo angisaphinga ukushaya ngapha uthambi na wena abesithi so awumye wasenge unalokukutshela lapho lokhu ike masithuke kutshela lapho lokhu ngisa-alright wabe ngivuthela ngesibhanele.
Omunye weziphathamandla ze-MDCT ezitshaywe ngabasekeli baleli bandla emngcwabeni kaTsvangirai izolo uthi umkhuba odlakela kuleli bandla uyadlondlobala. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu basola ukuhlukuluzwa kwentatheli zindaba ngesikhathi ziqhuba umsebenzi wazo. Umongameli Mnangagwa ubesemkhosini wokwamukela amatolokisi lokuphawula okusemthethweni ukuqala ukusebenza kwezitimela kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Omunye weziphathamandla ze-MDCT ezitshaywe ngabasekeli baleli bandla emngcwabeni kamnumzana Morgan Tsvangirai eBuhera izolo unkosazana Lwazi Sibanda uthi umkhuba odlame kuleli bandla ukhanya udlondlobala. UMasibanda yena omela isigaba seBulawayo Metropolitan edalele ePhalamende utshaywe wadatshulelwa isigqoko izikliwi lezi. Unkosazana Thokozani Khuphe ngomunye laye otshayiweyo waphosa watshiselwa endlini. Ababili laba bake batshaywa njalo kakubi yizikliwi zebandla labo nyakenye koBulawayo. Ozithi nguye osaphethe ubukhokheli be-MDCT umnumzana Nelson Chamisa uthi abenze udlakela lolo kumele babotshwe ngamapholisa. UMasibanda uchazisele iStudio 7 okunengi ngokutshaywa kwakhe izolo.
Mina ngithe ngidinga umama uMakhupha ukuthi kathi angikwazi ukuthi engabe esevini lapha ekhona engase ngihlambe yaye ngithi amakhupha sebebanjiwe abangene efutshaywa manje ukuthi bavalelwa kwindlu ngale. Sengitshela omunye ukuthi afika kwaba kuthiwa omakhupha sebevalelwe manje edingeni abafana. Ngisatsho njalo omunye wabe ngihlasa ukungijikijela ngangamambodlela. Abanye babe besiyela kushaya lakho loko onake ungatshenswa le ndaba labo lapho. Ake ngisuka ngikhethiye isikhwama sami emoteni kamama uMakhupha. Ngithe manje ngisathe udrayive kamama uMakhupha noma uMakhupha ngisadinga i-youth ukuthi njani. Mathinothi usihambe kuthi mama kuzakazolo mawe tamalengani obuye intombazana oyiharare khona ngalo abesikini wena uyazenza kakhulu sinaka amakhupha akho lo angisaphinga ukushaya ngapha uthambi na wena abesithi so awumye wasenge unalokukutshela lakho lokhu ike masithuke kutshela lakho lokhu ngithi alright wabe ngivuthela ngesibhakela.
Okube yikukuvuthela ngesibhakela kuphela ngoba sibone ulimele mpela ebusweni
ungivuthela ngesibhakela phela langathala langembodlela ngomunye lapho angaye labo bafana
uhambile
esibhedlela ahambanga pho ama ipheni izi kuphela
emapholiseni kona lihambile yini.
Ay, angiyanga ndamini.
Kungani?
Yona into lana into ajadjoli iplant game out edisenzakala engcwabeni ngalaka Tsvangirai. Sesihambe kusungabe kuTsvangirai sangu asula ukomunye umuntu ongabe ibuphulaza manje ukuthi bese ilwise thina. Njengokuthi bathi thina singabantu besiNdebeleni akumelanga ukuthi uMakhupha athi take over from ubaba uTsvangirai. Kumele thina abantu besiNdebeleni sihlale singabantu esiyindibelweyo. Sihlale singabantu abangamuva. Sihlale singabantu abawu-deputy kuphela. Angikwazi ukubhala ngathi amaNdebele kumele angaba-deputies. So lokho bona ngikuthele kumntwana lokho engitshenze emapolipeni uNkulunkulu uzarivenja yini.
Isibone njalo bekudabulele isigqoko ungasichasisela ukuthi kwenzakale njani kono.
Isigqoko sidabukele bona nami sengisezama ukuthi ngithi fight back
basebekudonsa ngesigqoko
uhambahamba ngesigqoko basho bathi qhele
kube kukubamba ngesigqoko kuphela akulokunye okungalunganga abakwenzile.
Hayi umbambe ngesigqoko kuphela ngoba lama sengizama ukuthi ngizivikele nami ngibuyisele wabe ngibamba ngesigqoko.
Ngoyindoda kumbe ngongumfazi yena lo?
Ngongumfazi ngongumfazi.
Unkosazana Lwazi Sibanda ngumeli wesigaba seBulawayo Metropolitan edalele eParliament njalo ungomunye wabachaywe izikiwi zebandla lakhe leMDCT eBuhera izolo. Abenhlanganiso ezilwela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu sebesole kakhulu ukuhlukuluzwa kwentatheli zindaba ngesikhathi ziqhuba umsebenzi wazo. Inkokheli yabandla leMDCT ithembise ukuhluzisisa imbiko yokuhlukuluzwa kwentatheli zindaba izolo emngcwabeni kababa uTswangirai lapho okuchaywe khona njalo ezinye iziphathamandla zaleli bandla ezigoqela unkosazana Thokozani Khuphe lomnumzana lonkosazana Lwazi Sibanda. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuza ngemva kwezehlakalo ezithile zokuhlukunyezwa kwentatheli zindaba emsebenzini wokuthapha indaba zesililo sobe ngumkhokheli weMDCT umnumzana Morgan Tswangirai. Umqondisi wenhlanganiso yeAmnesty International Zimbabwe umnumzana Cousin Zilala uthi bona njengenhlanganiso bakhankasela ukuqedwa kokuhlukunyezwa kwentatheli zindaba beqala ngaye uhulumende.
Kumele kume khonoko kuharasa ama media houses kumbe ama journalists. Esikutsho ukuthi abantu laba bayenza umsebenzi wabo. Unga attacka ama journalists kumbe ama media houses, kusho ukuthi you are actually violating the right to freedom of speech, right to freedom of expression, and right to freedom of access to information. Abantu bona labo yibo abantu abenza ukuthi ama rights ona lawo abe esizwakala ukuthi lathi siphila silawo njengama citizens. So kumele ehlonitshwe kumbe ama journalists ona lawo ahlonitshwe lohulumende. Uhulumende ebayekele benze umsebenzi wabo ekhululekile.
Waxwayisa labamabandla ezombusazwe uzilala ukuba behlukane lomkhuba wokuhlukumeza intatheli zindaba.
Abezombusazwe laba mele behlole because bona ngokwabo even nxa kuyikuthi nguhulumende ruling party kumbe ngama opposition parties labo they are aspiring to be governments. So bemele babe le culture naleyo yokuthi behloniphe amalungelo. So it could be ukuthi nge opposition party kumbe individual kumbe company kumbe nguhulumende umele ehloniphe ilungelo lika journalist umele ehloniphe ilungelo layo lomuntu to express himself or ukuthi abe le freedom of speech ilungelo nalo limele ehloniphe.
Abe Young Journalist Association yoja labo basole kakhulu ukuhlukunyezwa kwentatheli zindaba ngesikhathi ziqhuba umsebenzi wazo okubonakale kakhulu ngalesi sikhathi kubhubhe obe ngumkhokheli weMDC obona ngezokukhulumisana loZulu enhlanganisweni yeyoja umnumzana Leopold Munende. Usole kakhulu isehlakalo sokuhlukunyezwa kwentatheli zindaba emngcwabeni kaTswangirai eBuhera.
Okwenzwa libandla leli elifikisayo leMDC asikuthakazeleli thina njengeyoja ngoba sakubona ngeThursday, sakubona ngeFriday, saphinda sazwa kuthiwa wayenzakala ngeSaturday and then waphinda wayenzakala eBuhera lapho sokungcwatshwa khona umoyi uTswangirai. Thina sithi into le abayenza isiphambanisa umumo ade susiba ngcono. Ama-journalist ebengasatshaywa besisizwa kuthiwa kuyenzakala kodwa besekusiba ngcono. Nxa bona sebekuvusa kuyibo bona abathi bafunguletha idemokrasi, bafunguletha ukuthula elizweni ade selizifela lona. Sesibona bona sokuyibo abatshayayo labethuselayo. Asazi manje ukuthi ilizwe leli lizayanga. Umgabe wakhitshwa ngenxa yakhona bona sebekuphinda futhi. Njengeyoja sithi lokhu akufuzanga kube kusenzakala.
Umnende uthi akubonayo yikuba inkokheli yamabandla ezombusazwe kakhulu aphikisayo esazi okuyabe kusenzakala.
Lokhu bakwenza ngabomu njalo bakwenza ngokungafundisi amalunga awo ngoba ngeThursday lapha ade ngikhuluma khona amalunga awo yiwo aqalayo sibili ukuthi abantu laba abatshayo and then abanye bangena phakathi so kuthiwa futhi abatshayo abakhiphe izithupha zabo sifonthi ayisibo be-ZBC na ayisibo bezimpepazini ayisibo ababhala amanga yini so kuyikwethusela ababhalayo lapho. Thina sithi khonoko vele iMDC ikwenza ngabomu bona sokufuze bekhulume lamalunga abo. Amalunga abo efunde ukuthi ontathele izindaba kuze behlonitshwe ngoba labo bayebesemsebenzini.
umnumzana Cecil Zidayi obona ngezokuqoqa inhlelo zikamongameli ebandleni uthi abebandla lakhe abavumelani lezokuhlukunyezwa kwentatheli zindaba. Intatheli zindaba lenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu bathi osekusenzakala kuyingozi enkulu kakhulukazi kulungiselelwa ukhetho lona olwazakalayo ukuba luvame ukuba lodlakela oluqondiswe kwintatheli zindaba labamabandla aphikisayo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Abasakhulayo bathi usuku lweRobert Gabriel Mugabe National Youth Day obelukhona namhla luyabathuka njalo lulihlazo elingamelanga linanzwe. Bathi ngeke balujabulele lolu suku ngoba uMgabe wabulala kakhulu abantu abaningi ikakhulu ngesikhathi sombhuqazo weGugurahundi. Wazobulala abaningi kukhetho obelusenziwa kusukela ilizwe lithatha uzibuse. Kubika uBathabile Masuku.
Namhla bekulusuku lokunanza ilanga lokuzalwa lowayengumongameli uRobert Mugabe. Usuku lolu lubekwe ukuba likhefu ngumongameli Emmerson Mnangagwa ethi abasakhulayo kumele balwenze usuku lokukhumbula uMugabe ukuze balandele isibonelo esihle sempilo yakhe. Abasakhulayo emhlubulweni weMandebeleni bathi ngeke balusebenzisa ngaleyo ndlela lolusuku bethu lubakhumbuza uchuku lukaMgabe. Umnumzana Mthandazo Ndlovu uthi kungcono ukuthi atshone ekhumbula izihlobo zakhe ezabulawa ngumbhuqazo weGugurahundi kumbe ayelima.
Mina ngiselebrate ilanga likaMgabe, so abanye nxa bekulokhuzeni bekusesukwini likaMgabe kungangcono nje ebhalagwe, kungangcono nje elime emasimini ami kulokuthi ngisabhote usuku lwesilwane esandlela abazali bakho.
Omunye njalo osakhulayo umnumzana Mthokozisi Ndebele uthe akumelanga kube likhefu njalo kuyamphambanisa ikhanda ngoba wakhula nzima izinto zisilela ezitolo befunda nzima ezikolo ngenxa yokuswela amatishala.
Ilanga lokuthakazelela ukuzalwa kukaMgabe hayi kangilijabuleli kangako, njalo kangibona ukuthi lingenziwa kuze kuthiwe iholiday ngenxa yokuthi mina ngisakhula kusukela ngingumntwana ngile minyaka engu-30 kathesi. Bekunzima ukuthi siqhubeke sisiya ezikolo ngenxa yokuthi amatitsha abengekho, besithuna emalayinini ezinkwa singayi MC singayi esikolo. So konke lokho abadala bethu besibezo bekhuluma ukuthi akungenxa yokubusa kukapresident uMgabe. Kathesi mina ilanga nje ithakazelela njengomntwana omutsha, njengomuntu omutsha osakhulayo. Ngu-16 June okulilanga ekuthiwa i-Day of the African Child eliyilo elikhombisa ukubana abantu abatsha kumele basukume babe lengxenye lesabelo ekuguqulweni kwezinto empilweni yabo.
Unkosikazi Beauty Ncube uthi ilanga leli bekungamelanga lenziwe isikhumbuzo sikaMgabe ethi akulalutho abantu abangalujabulela ngaye ngenxa yokuthi bancindezelwe njalo abalamsebenzi. Labantu baswela ukwelatshwa ngoba izibhedlela zingasebenzi kuhle.
Sithasibambane kuphela kula ndawo ufile indaba yabangiwo unkomo athi zwanini bantu abami imbhobho le nje wasenthe isare ndisisare ndiyo kuzaba lohlupho ngoba linalizabulawa lingalani lingalazikhali kodwa ozasebenzisa izikhali ebulala abantu icala kufanele bephezu kwakhe. So sithi laba ababulala besebenzisa izikhali ezazinikezwe ngabantu ababefuna sizikhulule sibulale isystem kaSmith icala libe phezu kwakhe. Asingabi lokubakhekeleza. Icala libe njani? Libe phezu kwakhe. UJoshua wathi icala liphezu kwakhe. Endele iphezu kwakhe.
Umnumzana Limkani Dlamini uthi usuku lolu luyinhlamba ebantwini beMathebeleland. Ethi uMgabe wadala umbhuqazo njalo umangazwa ukuthi uMnangagwa uthi abatsha benze njengomgabe. Ethi kutsho ukuthi abatsha kumele labo bebe ngababulali.
Ngibona ingani liyinhlamba ukuthi libekwe libe iholiday. Ngoba nxa bekhuluma ngalo bathi kumele njengabantu abatsha sikope kumbe ngithi silingise lokhu okwenziwa nguRobert Mugabe. Kodwa siyananzelela ukuthi uRobert Mugabe lithe ilizwe leZimbabwe lithole izibuse ngo-1980 wadala umbhuqazwe owaqeda isizwe sabantu beMathebeleland bengonanga lutho. Sibe sesizibuza ukuthi kuthiwa kumele sikuqale. Kusuka lapho Robert Mugabe walile ukulungisa le ndaba kumbe ngithi axolise. ngabe sithi simgobhe basho ukuthi lathi njengabantu abatsha sibe ngabantu abatsha abangavumiyo amacala ethu.
Osakhulayo umnumzana David Ndlovu uthi akazi ukuthi athabe kumbe adane ngalolu suku ngoba umgabe walwela inkululeko kodwa wasesona njalo izinto ezitolo azithengeki. Usuku lukamhla ka 21 Nhlolanja eminyakeni edlule bekulilanga lapho obekusenziwa umkhosi omkhulu kubuthaniswa imali eningi yokuthakazelela ilanga lokuzalwa likaMgabe. Kodwa lonyaka bekulikhefu, abantwana abayanga esikolo njalo amahofisi kahulumende abevaliwe kodwa amabhizimusi abantu abazisebenzayo abevuliwe ngoba seliphiwe igama elitsha lokuthi lilanga labasakhulayo ele Robert Mugabe National Youth Day. Imele iStudio 7 ngobulawayo ngubathabile maso.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimhlotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umongameli Emerson Mnangagwa lamhla ubekobulawayo emkhosini wokuphawula okusemthethweni ukuhamba lokusebenza kwezitimela kanye lamatolokisi amatsha awenkampani kaloliwe iNational Railways of Zimbabwe. Umnangagwa uthe injanje le migwaqo ehlelwe kuhle yiyo insika yentuthuko. Uthe njalo ukuba khona kwezitimela kuza kwenza abamabhizimusi babe lendlela engabizi intengo ephezulu ekutholweni kwempahla yabo. Izitimela lezi ezibolekwe kunkampani yeTransnet yakwele South Africa zilitshumi lantathu njalo kulamatolokisi okuthwala impahla angamakhulu amabili kanye lamatolokisi athwala abantu angamatshumi amathathu lane. Umnangagwa uthi njalo uhulumende wakhe uzimisele ukuguqula indlela zokuhambisa esifana lemigwaqo lesitimela. Kesizwe amazwi akhe.
Ukuba lenjanji ebalulekileyo kuyaphathisa kakhulu ekuhambiseni impahla njalo lozulu uthola indlela yokuhambisa engela mbadalo eningi kakhulu.
Labe kungamazwi kamongameli Emerson Mnangagwa ekhuluma ekobulawayo namuhla. Obehumusha nguChris Gande weStudio 7. Abenhlanganiso ye-ibhethi likaZulu amabandla okholo lawezombusazwe okugoqela inhlanganiso ezizimeleyo babe lo mbuthano lamhlanje womthandazo endaweni engcwatshwa khona abantu abaningi ababulawa ngumbhuqazwe wegugurawundi eBhalakwe Musgrave. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu tabango okugcweleyo.
Abasuka endaweni ezehlukeneyo bathe gwaqa emathuneni abantu abanengi eBhalakwe bekhumbula abantu ababulawa mahlayana bengahlomanga uhulumende encedisana lebutho leviyo le 5th Brigade ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ilizwe lisanda kuthola uzibuse lapho uhulumende kwaye ngumongameli Robert Mugabe ayecala ibutho lezaphu izipha ethi liyamhlamukela. Umabhalane we-ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uchazile isizathu sokuqhuba umkhuleko eBhalakwe ethi batshengisa eyinye yodumo lukaMgabe abathi yiligesi.
Lapha ngenxa yento eyodwa ubaba odephethe ilizwe leli uRobert Mugabe lilanga lakhe azalwa ngalo namhlanje Robert Mugabe wazalwa mhlaka 21 February. Ezelwe mhlaka 21 February ilanga leli kuthiwa abantu abatsha must emulate Robert Mugabe. Thina sikubona ngani kuyinhlamba ukuthi umuntu opreside over igenocide waqeda lapho waqhubeke busa baze bamkhipha. Lanamhlanje kazange wazehlise ebantwini wazoxolisa. Kube sokuthi umuntu onjalo kuvuza ukuthi ebenjani ebe ngumuntu ohlonitshwayo.
Umgcini sihlalo weZipra Veterans Association umnumzana Benny Ncube uthe kuqakathekile ukuba kube lekhomishini yezokukhumisana umlotha eqotho ukuze udaba lombhuqazo weGugurahundi luthole isisombululo esihle phakathi kombulali lomabulawa.
Sitasibamba nje kuphela kula ndawo ofile indawo yabangiwo. Unkomo wathi zwanini bantu bami. Imbhobho lenje wasenithe isare ndisisare ndiyo. Kuzaba lo hlupho ngoba lina lizabulawa lingalani? Lingalazikhali. Kodwa ozasebenzisa izikhali bulala abantu icala kufanele bephezu kwakhe. So sithi laba ababulala besebenzisa izikhali ezazinikezwe ngabantu ababefuna sizikhulule sibulale isystem kaSmith. Icala libe phezu kwabo. Asingabi lokubakhekeleza. Icala libe njani? Balibe phezu kwabo. UJoshua wathi icala liphezu kwabo. Ende liphezu kwabo.
Evumelana lo Ncube, umongameli weMthwakazi Republic Party, umnumzana Mqondisi Moyo, uthi umkhulu umsebenzi wokukhumisana umlotha ethi abantu bengagwenxani ekulungiseni lolu daba. Esona kakhulu ukuthi izolo unkosazana Thokozani Khuphe uthukiwe kwathiwa ulidizidenti befuna lokumchisela endlini kungesizulu elinayo ngabe kube yinkemenkeme ethi ngesikhathi abantu bebulawa enkabazwe leMandebeleni jikelele inkulumo ebhekane loKhuphe yiyo eyayiphambili.
Funa libe yazi asoze sivume ukuthi abantu bazoyenza imali ngeGugurahundi. Never ngoba sizabe sithengisa bonke abantu abalelela. Ngihlala ngithi abantu bonke abalelela kugoqela abantu ababulawa ngesikhathi seZipra babe ngasozithutha ukuthi bakhetha ukuthi bafa. Thina sasingasozihlakaniphi ukuthi sasila. Sasila ngenxa yomusa kaNkulunkulu. Ngokunjalo akumelanga sibathengise abantu laba belele emangcwabeni. Ngoba izizukulwane ezizayo zizazikhafulela emangcwabeni ethu. Zithi abalele lapha bangabathengisi.
Abakhulumileyo kulumbuthano bonke baveze ukudana ngesiga sombhuqazo weGugurahundi bethi ukukhumisana umlotha kuza kuba kuhle ngemva kweqiniso lecommission engelambulali njalo efunwa ngabantu. Abantu abadlula inkulungwane ezingamachumi amabili babika babulawa ngesikhathi sombhuqazo weGugurahundi kodwa ngemva kokuphikisa kukamongameli emhlanganweni weDavos abantu bathi kuhleke ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa atsho ngoba ngomunye wabantu abaphatheka kulesi siga njalo okwamanje basembusweni. Ngimele iStudio 7 ngiseBhalagwe ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izitimela lamatolokisi awenkampani kaloliwe iNational Railways of Zimbabwe etholelwe inkampani namhla inkampani yakwele South Africa iTransnet kwenziwe ngokuphendlwa kwemali inkampani yezizalwane zaseZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe iDiaspora Investment Development Group. Isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane umnumzana Lloyd Msipa uthi lokhu kutshengisa ukuthi abantu bayamamukela uhulumende omutsha.
Mina ngibona kule excitement which has developed since ukubuya kuka Emmerson Mnangagwa as president. I-political environment ngibona ngani silula mbijana. Ngapha kithi abaningi sebethatha izimali zabo befaka ekhaya. Abanye bathenga inkomo, abanye bathenga ama-tractor, bethumela emakhaya. Kanti esingaye eSouthampton ngalo which is iport othwenye izinto eziyafa athola amazimbabwens abuthene khona ngalo abanye bajiya amagonyeti all sorts of machinery which shows ukuthi abantu we are now looking homeward. Is mad, it is just to near some Avana to Mela Nepal in South Africa, or the thing is in South Africa, this is Vaniga Mala each other, Panot, whatever, Emaka. So you can see what is a positive, unlike Utana, who don't buy too many money without buying wood. Okay, that is, I want to be too many money if Utang is into Utang Machina, Utang, you know, it is different things. Because I want to look at the possibility of a car is now more than ever. That is the sentiment I get from the UK.
Go to Abaco Navanya Bati, Beloku, Vengela Temba, Logbana, Iskati, Sesilungele, Ugutibabuele, Bio Investor, a car. Ugubona Janu.
You see, Utumuntu, things will never be perfect. It is Nizizaluma when I saw corner. If you wait for perfection, then it's a mirror forever. But you can see this is not going to improve. And you can pull the second that when I saw the right, this is the right man and ham. You get the opportunity to pay it. About Karizuka corner, they've taken on some opportunity. So if there's a car, so there's a perfect 100%. But this is a when you call. The fact that this is a right direction should be enough of a signal to when I sit in a pang is so easy. Dr. Tesu, I'm a property car. Our prices are still down because of our recession and all this bad economics. We have to buy a building, you can buy a building for less than 20,000. Cash a dropping. If you wait another 2-3 years, those buildings are going to double 3-4 times. I have a friend who had a building in the Plaoya Central Lapana. He paid $25,000 for an entire building. Now, just imagine in about 4 or 5 years' time how much that building will be worth. So, and that is, and that principle applies across the board. Which now from what things into SGPLEO, Hambo Tenaga test. Now from when they set up a business, now Hambo Hambo.
Yeah, manje ke labo abathi ngingaya njani ekhaya ukuya sungula ibhizimusi kungela mali emabhanga kuintengo yakhona la ingaqondakali kwesinye isikhathi kuyathiwa isiqansa lokunye kunjalo ungathini ke
ungaya ekhaya kathesi. Yes, also the totally cash. It might be a super test. But no one has an answer. I suppose it is down corner. Zialunga Zota. But Nanzelera foot out of our corner corner. Hale. How much transactions Ryan's? Gule system is a connector. Utiness in upper. It would take a bit of getting used to. But how much transactions Ryan's? Well, about eco cash system. Imali, which is not visible, which they call it digital money.
Umnumzana Lloyd Msipha isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane obexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekhona le eBilitane. Livestock lamhlanje kuhlelo lwe-Diaspora Forum sixoxa ngemizamo yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ezisungula amabhizimusi elizweni. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Omunye weziphathamandla ze-MDCT ezijaywe ngabasekeli libaleli bandla emngcwabeni kaTswangirai izolo. Unkosazana Lwazi Sibanda uthi umkhuba wodlame uyadlondlobala kuleli bandla. Kwanele okwamanje olibhalelisayo nguNtungamile Nkomo. Salani ku Studio 7 Live Talk. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.